umnumzana Nyathi uthi isiphathamandla se-CCC umnumzana Costa Machingauta waqoqa umhlangano ngokungekho emthethweni eButiriro elamalunga ebandla lakhe afika amakhulu amahlanu i-500 begqoke impahla ezilempawu zaleli bandla. Uthi abasekeli laba bavimba umgwaqo weMvumba Crescent, Dehwe Road, Makoto Road leButiriro OK Rank okwenqabela ababefuna ukwedlula ukuthi benze njalo. Wengeze wathi amapholisa azama ukutshela umnumzana Machingauta ukuthi achithele umbuthano, kodwa amalunga aleli bandla aqalisa ukwethuka amapholisa ebahaya. Kwathi abatsha be-CCC babulala izivalo zeyinye indlu benqaba ukubotshwa njalo bajontsha umakhalekhukhwini. Kwabotshwa abangamachumi amabili lane ngalelo langa, kodwa umnumzana Machingauta ubikwa wabaleka waze wazinikela emapholiseni mhla ka-18. Umnumzana Nyathi uqhubeke wathi amapholisa aphinda abopha umnumzana Khatsere ngemva kokweqa kwakhe emoteni amusa esitokisini seButiriro, njalo bathi befika wenqaba ukuwamangalela ngoba evuma ukuthi ngempela ayisiwo awamlimazayo. Wasekhululwa ukuthi ayekwelatshwa. Uqhubeke wathi umnumzana Khatsere waphenduka esitokisini mhla ka-15 kuyonale inyanga asethatha umbiko we-warned and cautioned statement ngesiNgisi kucala ayelethiswa. Kodwa dukuduku waphenduka mhla ziku-17 esetshintshe ingqondo esesithi watshaywa njalo wantshontshelwa, okuludaba olusadingisiswa ngamapholisa. Umnumzana Nyathi ugqibe wathi amapholisa asebenza kuhle lomphakathi njalo akulunganga ukuwaqambela amanga njengalokho okwenziwe ngumnumzana Khatsere. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu engumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu oyake abotshwe ngamapholisa.
Uhlupho eZimbabwe yokuthi asikabi lamapholisa awelizwe. Amapholisa ethu adirectwa libandla elezana. So ukuthi ngithi amapholisa akutshoyo kuyikho, ngiyabe ngingumuntu ongakazwisisi ilizwe leli leZimbabwe. Kunzima ukuthi sithe amapholisa ngoba amapholisa anikwa i-political direction libandla leZANU PF. Abakhumbulayo yikuthi lo ophethe ilizwe uyemason wathi ukuthi wa the police, wa the army, wa everything, and wonke umuntu uma uhlezi ulandela izimo uyabukwazi ukuthi kunzima. La amapholisa kufuze siwakhulekele siwazwele ngoba ngabantu abahlukuluzwayo, ngabantu abasebunzimeni, ngoba konke abakwenzayo ayisikho abakufisayo, especially kathesi sisiya ekhethweni. Kunzima ukuthi ngithi i-CC iqinisile kumbeni iqamba amanga iZANU lama state institutions osokunzima ukukwehlukanisa kusebenza ndawonye to infiltrate i-opposition. Mina yonke into ngiyayazi ukuthi iZimbabwe i-operator njani, iZANU i-operator njani. Amapholisa ayeZimbabwe kufuze ukuthi a-reorient ebe ngamapholisa elizwe, hayi amapholisa e-party. So konke lokho ngabe kuthiwo ngesisi kathi vele yona iZANU njengoba ihlalise enza imihlangano daily kuma market places everywhere ba-applya yini.
Igqwetha elalimela umnumzana Khatsere unkosikazi Nontokozo Dube Tachiwona usanda ukutshela i-Studio 7 ukuthi bazamangalela amapholisa ngalolu daba. Kodwa igqwetha eselimela umnumzana Khatsere okwamanje unkosazana Thinomutha Shoko wenqabile ukukhuluma ngalolu daba lalomsakazo esithi abakazilungiseleli ukukhuluma ngombiko wamapholisa. Ngimele i-Studio 7 ngikhonapha e-Washington DC, ngingusithandekile Mhlanga.